Thina saba le meeting eyabizwa ngumeya weBitkomba. Sahlala phansi njengamachairperson amacommittee onke esilawo kucouncil. Sabonisana ukuthi ezindaweni lapho esikuzo njengama-leaders lathi sifake isandla esikuthi sidinge uncedo kuma-stakeholders ethu, ama-business people, ama-churches, lawo wonke muntu ongakwanisa ukuthi afake isandla ngendlela angayikwanisa ukwenzela ukuthi sithole zingaba yimpahla, imali lana okuthengwayo ukuthi sincede labo bantu. Lakhathesi kulabantu siyafaka kuma-group ethu esilawo ama-WhatsApp, abanye kuma-Facebook meetings siyakhuluma ngalalu hlupho esahlangana ngalo njengeZimbabwe ethi mani ukwenzela ukuthi abantu babuye basilande labo abaloncedo, noma ukuthi siba-direct sibancede. Abafuna ukubuya nge-line yepati siyaba-directa, sile-party office ebamba khonoko. Abafuna ukubuya njenge-individual siyabaleta lathi sibahambise ngaleyo ndlela abathanda ukuthi bangene layo ukuthi bafake labo uncedo labo.
Sikhuluma nje, kuyini okubambekayo eselikutholile kumbe eselikuhambiswile khona ngale?
Right, okuhambileyo sokukuningi through our mayor, okunye okubuye through abantu abakuphathi ngendlela engiyitshoyo kuma-group yethu. Sokukhona mina ngikhuluma kanje ngikukhathela wedivariseko. There is ubaba izolo sibili owabuyayo waqala wafaka ku-group yethu esilayo, silothiwa ngumatibiri oku-ofisi yethu eMorgan Tsvangirai House. Kulapho ahanjiswa khona ukuthi ahambise lolu ncedo alalo olwempahla. Oyaye efuna ukuthi afake layo uncedo, silama mayors from just like Mutare, la Masvingo, lekwezinye indawo. Through our councillors, noma through any one of the party executive, our hierarchy,